Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walambulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 22 kuZibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezanu-PF lithi liqhube kuhle ukhetho lama-primary elections elizweni lonke lapho okumele kube lama-by elections.
So izanu-PF lithi isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yenibi lama-MP lama-councillor khona kuzange kube lokuxotshana esikubonileyo ku-opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo, uzulu uyakunanzelela khonokho. So hayi, silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes.
Siphinde saxoxa lamanye amabandla ezombusazwe ngalolu daba.
Silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe. Siye baphinda njalo lokhane sabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Khathesi sesifikile isikhathi selokhana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze.
Siza kuzwa impumela yemidlalo phakathi kweqembu lewangelele iNdlovu iyanyathela kwimidlalo ye-Division 1. Kanye leminye imidlalo.
Thina singahamba sizitshela ukuthi ngoba sidinga kuyanyathela sokulandelana ukuthi le Ajax sizayo kanjalo, sabe sizixila. Thina sisemsebenzini oqotho, sisibuyela la sehlala phansi sikhohlwe kwanamuhla sisebenze kahle. Kukhona kuqalisa lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla lezanu-PF lithi liqhube kuhle ukhetho lama-primary elections elizweni lonke lapho kumele kube lama-by elections, njalo lilungiselela ukuthi amabizo alabo abazancintisa alotshwe edale le-nomination court mhlaka 26 ngeviki ezayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo kanye lamalungiselelo aqhutshwa ngamanye amabandla aphikisayo azancintisa kulolu khetho.
Embikweni engakavezwa ngokusemthethweni libandla leZanu-PF, uNkosikazi Betty Kaseke ubikwa inqobe egwazana ukuthi kukhansili kuward 34 uNkosikazi Ellen Mutuma laye wanqoba. Umnumzana Nigel Kaseke unqobe kuward 35 eMfakhose. Umnumzana Taurai Marembo waphumelela kukhetho lokudinga ozamela uMfakhose edale lephalamende. UNkosikazi Joyce Magweba unqobe kukhetho lweHarare Central. Ibandla leZanu-PF lithi lizanqoba kulolu khetho ngoba lisebenze gadalala kumnyaka eminingi edluleyo selokhu kwaqhutshwa ukhetho. Lokhu kuchaswa ngumnumzana Munashe Mdutsa omele abatsha kubandla leli ngobulawayo.
UPF libandla labantu ama-by elections abuya kathesi ungananzelela kakhulu abangelwe yingxabangxoza lokulwa nokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So izanu-PF lithi isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yenibi lama-MP lama-councillor khona kuzange kube lokuxotshana esikubonileyo ku-opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo, uzulu uyakunanzelela khonokho. So hayi, silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes, ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imisebenzi yenjengohulumende kwa-comrade Emmerson Mnangagwa, imigwaqo yalungiswa.
Isikhulumeli se-MDCT ekhokhelelwa ngumnumzana Douglas Monzora, umnumzana Witness Dube uthi bayathokoza ngokubekwa kwelanga lokhetho okugcizelelwe ngowayemela iBinga North edayele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Lokhu okwenziweyo kakusethusi ngoba thina vele salungiselela ukuthi sihambe njalo ebantwini ngaphakathina kwesikhathi esasivele siqanjiwe emthethweni. So ke silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe. Siye baphinda njalo lokhuyane sabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Isizathu ukuthi khathesi sesifikile isikhathi selokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze sokufuze uyikhiphe ngoba umnikazi into yakhe oseyifuna abantu bebelokhu bemelele kusukusela ama record
umongameli wabeka ilanga likamhla ka 26 Mbimbitho njengelanga lokhetho embikweni okwazisa ngelanga lokhetho umongameli wazisa njalo wabeka ilanga likamhla ka 26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulelo khetho edale le nomination court ukhetho lolu kwakufanele luqhutshwe ngomnyaka ka 2020 kodwa ladluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokulwisana lobhubhane le COVID 19 ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Abalimi abahlaliswa kutshaya emapulazini yaseGwanda bathi babhekane lengxaki ezitshiyeneyo ezidala ukuthi bengalimi ngokugcweleyo. Lokhu kuvezwe emhlanganweni wabalimi bedubane eThornwood East belomphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka ngolwesine obevakatshele kulindawo ukuzohlolisisa isimo emasimini. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye umlimi umnumzana Steven Nathi uthi lanxa belesifiso sokusebenza ngokugcweleyo akusavumi ngoba sebekhulile, kungakho kuyadingeka ukuthi basizwe ngamathalakitha ngesikhathi sokulima.
Uhlelo lwe-government abalwenzayo ukuthi silime ngokugebha lolo luhle kakhulu, lwenza ukuthi sithole ukudla, siyavuma. Kodwa kakasincedise lapho, basincedise, basinike at least njengathi iThornwood East yona le inje nje bayabona lapho ukuthi ugovernment uyabona, basinike i-tractor lokulima. And then bangasinika i-tractor lokulima, siyalima kutholakale okuningi ukudlula la. Then siyaba sesikhavele ukuthi i-government ingawaste imali sifida.
Lokho kugcizelelwe ngumnumzana Jordan Gugubele othe bafisa ukuthi amabhange abolekise imali ukuze baqhube inhlelo zokulima.
Basiboleke izimali sikwanise ukuthi silime ngoba silezifiso sibili zokulima, but ezinye izinto zisibulala ukuthi siyakwathiwa khona hayi kulezi mali ezimele zinikwa abalimi asikuboni lutho. Siyacela kakhulu bantu bakithi.
Abalimi baveze njalo ukukhathazeka okukhulu ngendlela isiphala selizwe se-Grain Marketing Board esiphuza ngayo ukubabhadala nxa sebehambise izilimo zabo. Ngalokhu umnumzana Sibonkosi Mlawuzi uthi kuyadingeka ukuthi imali abayibhadalwayo ilinganiswe ledola leMelika.
Cela ukuthi ama-prices ayithi ama-tonnages abe pegged senge-US dollar. Sithi noma sibhadalwa nge-local currency, imali liyana ibe yimali esizayibhadalwa ikhangele i-price ye-US dollar, siyibhadalwa nge-rate yabe yiyo i-bank rate yaleso sikhathi. Ingazi yasale siyasalela emuva ngoba nxa bangasinika i-price namhla down the line 6 months liyani imali yabe isidlwe inflation.
Umnumzana Meshack Moyo yena ukhale ngobugwelegwele obenzakalayo lapho kule nhlelo zikahulumende zokuncedisa abalimi ezifana lokwabelwa inkomo esithi azifike ebantwini kodwa ziphelela kuziphatha amandla.
Siyalima izifuyo ezinjengezinkomo, sibonga uhlelo lukahulumende asenzela lona olwezifuyo ukunikeza abantu abangabalimi bezifuyo izifuyo, kodwa besicela kakhulu ukuthi izifuyo lezo zifike ngapha kubalimi zingaze zaba izifuyo ezinikezwa umuntu lemuli yakhe ingabe labanga, kodwa zifike kubalimi.
Umnumzana Mika Dube yena utho udubo olukhulu ababhekane lalo ngolokutshontshelwa izifuyo ezifana lenkomo labo babhemi okudala ukuthi kube nzima ukuthi balime.
Lapha sithole nzima even ukulima izinto ezinjengozifuyo onkomo madonki, kwesinye isikhathi sesisizwa sisesaba lokuthi uthele ngoba abantu bayabuya bezithathela izifuyo. Lokho siyacela sibili ukuthi kube le ndlela sibili engasivikela ezifuyweni, sibe lezibindi ezokuthi sikwanise ukuthi sithenge izifuyo fuye sisiya phambili, ngoba kwakhathesi sizwa sisiba lokwesaba okukhulu ngenxa yendlela esitshontshelwa ngayo.
Umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu osaphethe isihlalo somqondiso wezokulima ezansi emaNdebeleni ubeke ukuthi iningi lezivande zokulima ngokuthelezela ezibalisa iguyu uchelesa isifaza lemagwe kazisebenzi ngenxa yengxaki ezitshiyeneyo. Umnumzana Enoch Spando ngumlimi omkhulu njalo ngusobhuku eThornwood East Kodwa ukhangelele isifuno esihle
lapha ngibona ngani kufumbuza singathola 2 tons 2.5 kuthi owani lwana ngale engawulima ngamadonki nangetractor is 4 hectares. I-4 hectares leyo ngibona ngani inganginika otherwise 4 tons. I-4 tons leyo yonke ngiyayisa i-GMP ngakuhambe kuhle.
Umnumzana Masuka uncome abalimi betone east ngendlela abalime ngayo esithi sokumele bathathe ukulima njengebhizimusi.
When we started the land reform program, you know better.
Mm-hmm.
The issue was for us to reclaim our land.
Mm-hmm.
It was not about farming. It was the land belongs to us.
Mm-hmm.
Let's get our land. Now that we have our land, we must get to the next stage, which is to utilize that land.
Sithe siqala uhlelo lokuthatha umhlabathi sazongela indaba lokulima. Okwakho umqoro wayelokuthatha lowo mhlabathi. Njengoba sesilawo okwamanje, sekumele siye kwisigaba esilandelayo sokulima ngamandla ukuze ukulima kube yibhizimusi njalo senelise ukuphilisa imuli zethu kanye nesizwe sonke.
Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseStone North East eDubane ngu-Albert Ncube.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu ababhubhe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 izolo bayisishiyagalolunye njalo abahlaselwe yi-coronavirus bafike phose ama-266 asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela leli gciwane sebesedlula izigidi ezine i-4.2 million. Ngesizwe ezidlela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika obona ngokuphathelane leziphepheli o-United Nations Refugee Agency uthi inkulungwane lenkulungwane yeziphepheli ze-Eritrea ezesigabeni se-Tigray e-Ethiopia lapho okuliwa khona bahlezi esimeni esiyingozi kakhulu ngoba abafinyeleli uncedo lokudla, amanzi, lemithi. Isiphathamandla sikahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken sihlanganele obona ngobudlelwano lamanye amazwe kuhulumende weRussia uMnumzana Sergei Lavrov eGeneva ngesikhathi eleRussia libeke amabutho alo lezikhali emngceleni weUkraine. UMnumzana Blinken uthi utshele intatheli izindaba ukuthi inkulumo leleRussia ziyaqhubeka zisamelele ukungenela ngesiphangiphangi eleRussia lingahlasela eleUkraine. Studio 7 esakazwa eZimbabwe nisizasifuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lichona njani zilugandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Movin Dube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda.
Mnumzana, ungasitshela ukuthi udubo lwamanzi luhamba njani? Sizwa kuthiwa soluqalile futhi khona ngapho eGwanda.
Ya, uhlupho lwamanzi ikakhulu ngesikhathi lesi esezulu izwi lisina sikhangelele ukuthi amanzi abe maningi indawo ngendawo edolobheni laseGwanda, amanzi abe khona kuyisikhathi lapho sihlangana lohlupho lwamanzi emawadini athize. Kuke kwadubuka amapayipi athize kwasuka kwahlupha ikakhulu endaweni okuthiwa ngamasekela ntaba. Indawo leyi ingazani iqasile, amanzi akahlala sibili engekho kwaba lesikhathi ukuthi kuzokudingisiswa ukuthi yindaba. Siyabonga ukuthi nje u-engineer ugcine sekunanzelele ukuthi kule ndawo lapho kudubuke khona ama-main valves ukuthi bagcine bawazama ukuthi balungise bakwanise ukuthi amanzi aphontshwe ayefika ebantwini. Engithemba ukuthi ngelanga lanamhlanje kuyisonto bangabe batholile abantu kule ndawo, kodwa babe basuka sibili amalanga amabili ladlule abantu bethole nzima. Uhlupho engathi mina luyilo lukhulu kakhulu kusiya emanzini kusukela kutanka eyakhwayo phezu kwentaba eyiyo esikhangelele ukuthi izayenelisa ukuthi iGwanda jikelele idolobho lonke abantu bathole amanzi. Kodwa uhlupho lukhona ukuthi akukafiki ukuthi isetshenziswe itanka leya ukukhanya okupheleleyo sesikhangele ukukhula kwegwanda ukuthi sidolobhe eselikhulu okunganani amapipe avele khona asayenelisi ukuthi aservice idolobho lonke ngenxa yalawo mapipe ukuthi mancane kakhulu ngesize okumele ngayo isupplier idolobho lonke sokunzima ngenxa yokuthi wona mancane idolobho selikhulile engithemba ukuthi imunicipality of Gwanda lapha bazathi khona bangathola imali bake bekhangele i-department ye-engineering ukwenzela ukuthi bangezelele amapipe i-capacity yakhona ibe ngazani iyakhwela ukuthi amanzi abantu bayathole.
Wona umumo wezegciwane le-coronavirus unjani lezi nsuku?
Nxa sesikhangele umkhuhlane lo we-COVID-19 edolobheni laseGwanda ungazathi usungazani uyasixekela kancane. Balutshwane yebo bakhona abagulayo bakhona abasezibhedlela baphathekile impela kodwa sokunganeni komfula nxa sesithi siyaqhathanisa lezikhathi lezi ezinye ezidlulileyo lapho obuthola khona amawadi lapho kugcinwa khona abantu abasuke bahlaselwa yilo mkhuhlane babegcwala kakhulu kodwa kwakhathesi kunganeni komfula ngoba balutshwane abantu sibili abakhona ngale abagcinwe behlaselwe yilo mkhuhlane kuzathi ukufa hayi kunganeni lakho asikuthi singathi thina sesiba labantu esithi mina sesuke basishiya ngenxa yalo mkhuhlane sithanda ukubonga kakhulu ngathi amapolisa awegwanda abantu abanengi nxa bekukhangele bathola engathi bahlukunyezwa ngokunanzelela ukuthi umuntu wonke ahlale efakile imask ukwenzela ukuthi avikeleke kulowo mkhuhlane kodwa ngendlela abayenza ngayo kuyindlela esibona ukuthi izayenza ukuthi igwanda ivikeleke izenza ukuthi wonke umuntu ohlala egwanda ohamba egwanda odlula egwanda uhamba ele mask ngoba babomthetho bakunanzelela konjalo bakulandelela kakhulu sinanzelela ukuthi khona lokho abakwenzayo yikho ngezinye indlela engathi kusekwasiza umkhuhlane lo uthube nganeni komfula ngoba akusela abantu ababe senza nje labantu abayizolo abe behamba bengalawo ama mask uthole bebhoda idolobho lonke ehlangana lamuntu beqhawulana besenza lokhu lalokhu yani kodwa wakhathesa abaningi abantu sibili uyangena idolobho ubhoda indawo yonke uthole abantu ama mask bagqokile okuyikho ukuthi ngezindlela loba singazi ukwehlisa lo mkhuhlane kodwa ngaze sikhangele khona lokho sithi ngaba kuyikho okungenza ukuthi lo mkhuhlane usuke usixekele
lo ke bekungumnumzana Morvin Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda ebesixoxela ngohlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande asidibane njalo ngeviki ezayo lela.
Siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Councillor Fabian Sipha oweluveze obulawayo. Sihlaziya udaba lodlakela ezindlini. Ngalesi sikhathi abantu bengahamba-hambi njengensukwini ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Siqale ngokubuza uCounselor Msipha ukuthi isimo sesinjani njengoba abalwela ilungelo loluntu bathi izehlakalo zodlakela ziyaqansa ngalesi sikhathi. Kulabanye njalo ababikwa behamba ukuyacitsha icala emapholiseni lilokhe likuthola lokhu yini
kakhulu kuyenzakala kakhulu umama uyahamba embangalela ubaba alokhe uyaiesibayi mina bayisengimxozela mina kaningangithi mina ngifisa ukuthi bebe bonke bese ngibavuvanisa bebonke ukuthi ngibone ukuthi iqiniso lingaphi ukuthi vele kuzokube njalo bekudalwe yinizo ngibese ngimbuza kahle nxa engumama obesiyakhuluka kokubana right kahle sesisithi wena ubaba axolele angaphinda kwenzakalo khana akwenzileyo ke uzathini ngakho futhi so kanenzenzakala khona kuthaka so ukuthi hayi hayi mina bakithi ngobobaba hayi
ngezinye indlela bakhona abesifazana labo babangela udlakela lapha ezindlini
omama ngiyena nje ukuthi ubaba vele sikhula sithule vele ngubaba ophuma esake hayi nani kazigcotshisa labanye vele kana kuyizwa so umuntu umama ubaba ahamba ngale ayigcotshisa sokuya njengamalethi awasisibongo 8 hayi uyasithi umama vele hayi ungeyinye ukukhanda vele akasakhetha ngalokhi kusaphazela besake ngamvulele ethi kuphuzule ukubuya so
bona obaba bayathi ukuthi ngempela abachayiwe yini ngoba abanye bengathi hayi umama kala mandla amakhulu kangako ukuthi angalwisana loba ngenqindi
dathi kuyabona ukuthi ubaba kwakhama nxa sokudlala ngifanele ukubona ukuthi kunjekamkanti siyanda ubaba kuvale ekhaya esiba namanye amagqiba ukuthi avule umnyama nxa esevula umnyama kwakhona isithi umama ukhona ndiyizidangela kuphela sekuna ngehlaba nomama konotshana yiso zitho ukuthi umama lasikuesilandela ukuthi hayi ubaba vele nesintu ayisiwo muntu othi angathola endlini ekinto umama apheka ngasebeleke ekhayele kuphela babaya kahleukubambanilisiyeki ekele ngalayigcotisa labanye layobuya ngesikhathi yiso ngani sixwaye bantu bangathisa nabosezindlini
ubona ingani yisisisusa leso kumbe kukhona yini okunye kungabe kubangwa lapha ezindlini
angithi kwesi sikhathi ubabuyabuya sedlile abanye lakha ngithi lawo umama sekonta ababa sedlile wo wena uthone unatha ngani thina ngase endlini kunjani singahlangana utho uthithi unatha labanye khona ngani omama yikuzukuye yokusukusuku phela kanti ngokunye omama anti sizokukhule kakhulu thina ngasifubo babo kodwa kani sisizokalelisosonesikuthithi ona sokuya ngabe sidile thina lapho labantu abasalutshona kubakhitshwana kona ngani lapha
lo mkhansela Fethin Sipawelo Veve ebesixoxa laye ekobulawayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Wezemidlalo. Ndule wande lipaqabule ele indlovu iyanyathela nge-7-1 emdlalweni we-Southern Region Division 1 odlalelwe enkundleni yeLuveve namhla emini. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu lewange selilemiklomelo eyisithupha ngemva kwemidlalo emibili esigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League kulandela unqoba elikwenzele indlovu yanyathela namhla enkundleni yeLuveve Pi Arena. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leshipangano uBongani Mafuthi kusasemasinya ukuba abantu bethi iqembu leli yilo umadla ezinye kusigaba se-Southern Region Division 1.
Thina singahamba sizitshela ukuthi ngoba sidla indlovu yanyathela sokulandelani ukuthi le Ajax sizadla kanjalo sabe sesiqila. Thina sisemsebenzini oboto sifuyela la sihlala phansi sikhohlwe kwanamuhla sisebenze kahle sikhona kuqalisa lo khona lathi sizabaleka nenkinga.
Abahlehlele iqembu lewanje ngukapteni weqembu uChelisha Ndindi yena ohlohle kule mizuzu eyisithupha umdlalo uqalile. UShepherd Katsikwa yena ohlohle ngomzuzu wechumi lambili. UKarich Sibanda wahlohla uMbewa umdlalo osule mizuzu engamashumi amabili lathoba munomunye waphinda njalo walithela emambuleni sekule mizuzu engamashumi amathathu lambili. Ngemva kokuba amaqembu ehlabe ikhefu iqembu lewange liphenduke lahlohla igoli lesihlanu njalo ohlohlileyo ngu-Edmo Moyo. Iqembu leindlovu yanyathela lihlohle igoli lokukhipha inhloni sekudlule imizuzu engamashumi amahlanu lanye njalo lihloselwe ngu-Ivan Mhlanga kwathi elewange lihlohle igoli lesithupha ngomzuzu wamashumi amahlanu lanhlanu njalo ohlohlileyo ngu-Blessing Ngoma. Kuthe sekusele imizuzu elishumi lanhlanu ukuba umdlalo ufike komlindi uyacina iqembu lewange lahlohla ukucina njalo lithele emambuleni Tatenda Ushe. Iqembu lewange lizadlala le-Ajax Hotspurs emdlalweni walolandelayo ukuthele indlovu yanyathela lizadlala le-ZPC Wange. Kweminye imidlalo edlalwe namhla enkundleni ye-White City iqembu le-Ratanang linqobe le-Arnel nge-1 kanya kuthi emdlalweni wesibili iqembu le-Quality Foods libe ngujikilobhanqa 1-1 lele-Mossi Rovers. Nase-Plumtree iqembu le-Mainline linqotshwe nge-2-5 nele-Karsmine kuthi emdlalweni wesibili okuseluveve iqembu le-Siwu lele-Mountain Climbers abe ngujikilobhanqa 1-1. Busi iqembu le-Talent Vision litshaye le-Binga Pirates nge-4 kanya. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo ngumuJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji.
wena rastanya utanda utuwa kutipresi ya kifana le China wata wana ukuruni njenge China itana litu vara 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 dani makiwanya litanda uba litipinti Isikuwa zako na zidi ipu haustadele Kansi ya lapae nzalo wakona Dabe sikota na bezi Enka iba ya ntanda Dami ya batanda Nikile mkiti menye dape Eulomuzi wa mikona Wambaye matusini Dapa bakamba bantata kona Uso keti baila Iwe kubo haba kukula wayo Wababambe Iyalibo haba toni pe Awela kema ofisi Yento ni tempu le msefisa yore Mugu mpaka misafu Anidawa ama amane Wena rastanya utanda Utuwa kuti presi ya kipana le China
Nani chono kutu rasta Ifresi ya kia mtuope sivili kutu ukuma kakuru ni jenge China Kutu nga mkani lati ni China kutu njani Ele nga kuru ni jenge China Siti vara 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 Kaya ni jenge China ni vara vara Yenu chi Wea lukuma jenge umundu Uta
ele Po yenu ya bezele mubani
Mina nga nkwadisa njibuti Ama rasta Ama nasmati Ifresi ya kwenye ni mtuope sivili kutu ni China Iwese ni Faka kingoma njibuti Uza usmati Kutu kuru ni jenge
Dani makiwa nyali tanga Uba di chifiki Isi kwa zako na siti ipu Haustadele Kansi ya lapa enzalo akona Dape skota na bezi Enka iba ya ntanga Dami nyaba tanga Nikile mkiti menye dape Eulomuzi wa mikona Kwa mbae matusini Dapa baka mbata takona Nizo keti baya Niwe kivu mabago kula wayo Wababambe Niyalibonga batuwa nipe Awela pema ofisi Yento nipe mpude nisekisa yore Mugu mpaka misafu Anidawa ama amane Wena rastanya kutanda Uchiwa kutifesi akifanya ni China Kwa wena ukurumi njenge China China liki bara 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 bara
Lapho sizwe umculi uSikhosana Buhlungu echasisa ingoma yakhe ethi Rasta kungxoxo esayiqhubalayo khonapha emsakazweni weStudio 7 uSikhosana yena uthi ukhangelele ukuthola indondo kumncintiswano ebuyayo elizweni AAPPC Zimbabwe Music Awards. Lapho sizwe umculi uSikhosana Buhlungu echasisa ingoma yakhe ethi Rasta kungxoxo esayiqhubalayo khonapha emsakazweni weStudio 7 uSikhosana Music Awards. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lezanu PF lithi liqhobe kuhle ukhetho lwama-primary elections elizweni lonke lapho kumele kube lama-by-elections. Siphinde saxoxa lamabandla aphikisa azancintisa kulolu khetho wona athi alulindele ngabomvu le indlovu iyanyathela nge-7-1 emdlalweni we-Southern Region Division 1.